Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami bonge u Evans Zininga. Wemesipa indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 kwenkwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe.
Isikhathi njengoba sesihambe kangaka abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi phela ibandla elezana u-PF kathesi liphakathi komkhankaso already.
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha abakamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni.
Izizwalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi.
Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lo babukhangela ukuthi yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into imizwe leBhilitane eligxile kibo kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Ilanga lokhetho lakhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe lokhu akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe. Ibandla lezana u-PF lona eselakhethayo abazalimela seliphakathi komkhankaso lidinga abazalivotela. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezintathu ezilandelayo kunyanga kaNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kule zinto ezimbili lapha kwabakhande kungenzakala ukuthi khona kube yi-strategy yabo eyokuthi abafuna ukuveza ama-candidates abo ngesikhathi. Kube lo daba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama-candidates abo kanye ngawebandla labo boyini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhetha. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba la yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo bengakakhulunywa lakathesi phela ibandla elezana u-PF kathesi liphakathi komkhankaso already seliphakathi kwenendimeni. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjengokuthi babuye le ndlela yabo etshiyeneyo asazi engxenye kukhona ukuhlakanipha kwangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili kodwa kasikwazi ukuthi ngonto yabo bona ngani njengebandla labo le-CCC. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kade kuhamba njani, kungani lokho bengakaphumi la magama. Oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolu lamabandla lama-politics lawo kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakuba kwazi ukuthi lina limelene njengebandla abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abantu abazamvuma manje kathesi nxa ulokungakakhetha abantu kathesi abazakumela kuyamangalisa ukuthi ona manje kuzahamba njani abantu laba babuye lendlela yabo entsha esingayaziyo ukuthi bona bathembeni so kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusiba nzima kuleli bandla elitsha le-CCC
manje ngokubona kwakho ubona ngani ibandla le-ZANU-PF lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo
lokhu kusho khona ukuthi ibandla le-ZANU-PF kusho ukuthi kulu 2023 qhubeka libusa kuze kuyefika ku 2028 funa leli bandla le-CCC yikho elizabe selilama candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona so ibandla le-ZANU-PF kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuwona lumnyaka ka 2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika ku 2028 kubona kwami lokho
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulumo
Asambeni madoda siyovota
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ehlukanise indlela amukela ngayo abavela eZimbabwe eqhakathekise abadabuka esigabeni seMandebeleni Ibandla le-African People First liphakathi kwemizamo yokuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke ngoba beyizizukulwane zenkosi uMzilikazi owadabuka kwele South Africa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngendaba zekhaya uMnumzana Siya Khoza utshele iStudio 7 ukuthi mpela umphathintambo uMnumzana Aaron Motsoaledi wahlangana labebandla le-APF kodwa walandula ukuthi bavumelana ukuphatha abavela esigabeni seMandebeleni ngokwehlukene labosowabo abavela kwezinye izigaba. Ukhoza uthe umphathintambo wabatshela ngokuthi umthethwandaba yiwo owanquma ukuba abaleminyaka engu-18 abazalelwe kwele South Africa balalo ilungelo lokubhalisa ukuba ngama-citizen hathi abakumthwakazi kuphela. Udaba lolu lubikwa lwaqala ngabomdabu bona abalomhlangano omkhulu lenkosi yakwaZulu ngenyanga ezayo. Isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakomthwakazi umnumzana Bonman Khumalo utshele uGibbs Dube okunengi ngalolu daba.
Okwamanje uthi ungema kuza abantwana bendlunkulu yakwaZulu ukuthi bazelale lezikhalo ze yikho abantu bakithi siyakinxusa ukuthi akungabi khona osalayo siyeni sonke ngobuningi bethu siyekwethula izikhalo zethu kubantwana bendlunkulu yakwaZulu bathe kungcono beze bazezizwela bona mathupha siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni lokho kutsho ukuthi kuzafa ukuthi kube lezifuyo ezithile esizihambisayo kathi mhla osuku mhla ka-4 lakhona kuyafanele ukuthi sibe kube khona inkomo ezithile esizazihlaba ukuze sidle asifuni kube khona umuntu ozahambe engadlanga njengalokho kwenzakala mhla ka-19 March
abafisa ukuthi bangene kukhokonoko kumele bakuphathe njani
into ebalulekileyo bantu bakithi ukuthi asibhadale ama-R150 ku-account yethu leya Capitec eka-Mrs. Zanele Alfred 1-666-844-320 bese sithumeza ubufakazi bokuthi sesibhadele kuma numbers la esiwafakayo ku flyer ukuze sirecord kodwa kubalulekile ukuthi sonke sibe khona mina ngicabanga ukuthi lokho bakwethu kufana lokubhala esibhakabhakeni ukuthi sesikhona thina singumthwakazi isizwe sikaMzilikazi kaMashoba esilelungele ukuphila lapha eSouth Africa nokuphila lekhaya akungabi khona othandabuzayo ngokubunengi bethu akube yilo mbhalo okhulumayo ukuthi nansi isizwe sikaMzilikazi silelungele ukuphila singa sacindezelwa umuntu silelungelo ukuphila emazwe nomabili ngenkululeko singahlukunyezwa umuntu yiko bantu bakithi siyanxusa ke ukuthi lalabo bakithi aba overseas abangeke benelise ukuba khona siyacela ukuthi sisize lincedise lifake lana iminikelo yenu ukuze lolu hlelo lube yimpumelelo asibonge mahlabe zulu into esizayenza ngiyusiya ngamanani ethu sizalungisa izimoto sizalungisa amabhasi sikhangela amabhasi angu 20 azathatha abantu ngendawo ngendawo zabo okwamanje bakuthi siyaqinisa ukuthi akube asibeni sesibhadele kufika u 1 June ukuze sikwazi ukuplana ngoba ukuthi umuntu eze mhla osuke ephethe imali kasimthengela ngakudla kasimorganizela ngatransport sizaba le cut off date ka 1 wabo subhadele phangisa ubhadale ukuze sikwazi ukuplana kahle sifuna into le ihambe kahle ibone ukuthi ngabantu abale order hayi ukuthi bese kusiba nje abantu bahambe bengahlanga akusiphathi kahle lokho so asibhadaleni masinyazana ukuze sikwazi ukuplana asibonge siyabonga kakhulu ubuthakazi omhle siyabonga kakhulu asihlangane khona eDanato mhla ka 4 June
lo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika mnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwele Bhilithane zithi azisafuni ukubuswa inkosi. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungokulichumi ekhulwini amachumi amathathu ekhulwini 30% bathi kabasafuni ukubuswa inkosi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kota ke singazi njengoba kusase kutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangilela mhlambe sibone eminyaka ukuthi ngakho siyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azavela ama changes azale sekhona ozabe yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloke saqhubhe njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona akakabilo mehluko otheni esesubonile
uyona indaba le ubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqathile yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlambe nqa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqoqoqela noma ngithi yiyo into ilizwe le Bhilithane eligcile kiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila wayenguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho ukuthi liqhubeke njalo lindlondlobala ngendlela kade bayimanager ngayo ikakhulukazi ichaza kade belidlala emazweni lawo abathatha badonsela esakeni labo le Commonwealth kubese sithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayeloku esathandana no Diana kodwa ke kwasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camilla lo ose ngunkosikazi wake kaThesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange pata kudlu Queen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi aze bavumele abanike license yokuthi baqhubekele phambili ngomthato wabo ingakho abantu inqa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi sile esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange kwatshengisela ukuthi ngumuntu ofa ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nqa ukuthi mhlambe sechiyele umhlaba kodwa nazange konke lokho akuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambi esiya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindile yikho wazothi kuse uCharles White sehlukanelo Diana sehlukanelo Diana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana baka Diana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise nonina bathi babona ukuthi nguye wachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zelezi zazisenziwa ngubaba wakhe noCamilla.
Hello ke ngumnumzana Difa uwajabi bangodube isizalani seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi izidumbu zabantu esezitholakele kwenye isonto yakwele Kenya elomfundisi owathi abantu bazincitshe ukudla baze bafe ukuze bahlangane loNkulunkulu sezisedlula amakhulu amabili 201. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi isonto lohulumende akujiyananga. Ubesethula amazwi la izolo esontweni yeZayoja. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho engikhonapha endaweni ngabona ubona nxaye lama flazi ayi-21 abanawo akhethi uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele amaplazi amangaki unina yena ulamaplazi amangaki uMnangagwa yena ulemaplazi amangaki abantwabakhe bathwele amaplazi amangaki sinzingama-21 bot sinzibona obaba bakhona bathwele ama-50 and 100 amaplazi so yes indaba le inzima azama ukuthi ibidingiso sokuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balamaplazi amangaka babone njani bona bangama-born free ukuzwa ngamasela kokuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lo othi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzozokhipha izandu ngebhayibhili lakhe lelo shona elitshumayela la hayi ngeke uyikhiphe izandu ngebhayibhili ngeke zandu vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izandu ihlale kuphela uwaphansi kwayo beshiyana amaplazi betshontsha umnoto wonto okutshumayela ibhayibhili akwechethu lamile kuphela hayi ngeke uyikhiphe izandu baba ngeke wena nje hambe tshumayela ibhayibhili akwechethu yekela abantu bekhiphe izandu ya uba siyakubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma uchechi yakho ayisezisebenzi laba kupolitiki hambe echechi mafuka tshumayela ozozitshumayeza njena politiki ujosepha wathi hamba ngasana lento zechechi wabala but nasekupolitiki lapho ukukhiphe izandu out siyabona
cd7 injani yaye ndithanda ukuniyingelela lonke njengasakazi ngokusakaza kwenu heyi ukusakaza kwenu kuhle impela nezi ziyazizwa zimnandi bese ngisiba ke bese futhi njalo ngikhulume lobaba lo othi yena injiva zegoli bayahlanya vele lingakulaleli lowo mcanga cela ungasichothozi cela ungakhulumi kube ngabantu be-marathon thina sikhulumi kube ngabantu bethu besipheka kona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama-MP lama-councilor then upresident bese sivotela yena lo weshonini elimfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kube lokho kubusiza but busy ukhrithisayizana lato busy ukuthi abantu be-marathon ngabantu abahlanya baba kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi lo chothozi omunye omunye lomunye kame lapha khona ma ungwezaphu mana kuzaphu yakho ma ungwe-TPC mana ku-TPC yakho ma ungwe-ZANU mana kuzaphu yakho kuyekele ukubona ukuzicephezela la ngambona ukuthi vele wena baba ngabuzele ngabe uyabubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi MRPs ifuna ukumilisa kodwa ngenxa yokuthi awulamntwana yikho senza so yikho senza yikho senza so wena basakutshela kubi ngumuntu omdala akuzama ukuhlonipha usikhuze lawo ukuze la uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mdala abantu abakunkuluma so mhlawumbe base South Africa khona bathu busy nje ukuthi ngikhipha lo uhlonipha
baba 7 asisibonise themba liphilile themba liphilile nonke hayi nje engathi singaphakama mpela engathi singaphakama ngoba kwezokhetho nje sonke nje sizibona sibhatala i-trip ukuthi yazi ukuthi kusamele nje atleast sikhiphe nezanu sonke sizibona sizabona nje sibhatala i-trip ukuthi sikhiphe nezanu angawukuthi imithwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami angiyisoli i-right impela i-right mayithi kuma-council naye ivotela ama-council kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kwenjalo bese ku-president nabe zawonto yethu vele obvious zawonto kuvotela i-chamisa vele nethi silele ukuthi sikhipheni zanu into leli eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhipheni zanu ngithanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle yizanu because nawo amanye amaphathi asingeke sazigcona because akazi yobusa mara iphathi eyehle libusa vele siyayibona izanu njalo siyayibona ukuthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela imathana zonke ukuthi uma singazikhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha-ke lakithi
Studio 7 lonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphika kanjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izunu izanu iphume into engcono yokuthi izanu hhayi kayiphume shemu sesikhathele izanu ayiphume sikuyehlala phansi iyephumula bebelisa inkomo hhayi sesikhathele nezanu from 8 kuze kufike namuhla kawulalutho nibethela abantu hhayi izanu kayihambe bantu wenkosi satsha ayihambe iyophumula
sanibonani sanibonani bantu bakithile njani nezindawo akude kuseqinisweni uyabona isutha lezimbabwe lepoyisa lezimbabwe akula mntwana wezimbabwe olithandayo abantwana bezimbabwe the most vele kabawathanda abantu labo ngimsebenzi yabo engcolileyo ngimsebenzi yabo engavukekiyo ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyani ngeke uthande umuntu ovikela izanu kuyo omnyangagwa badla kahle balala kuntofotofo bazula phezulu kusalamalanga wena indiza lithina sis wazalwa wakazi igadi uyibona nje phezulu kuphela ukuthengisenendiza mthini uhle ngezifisweni ukuthi ngisiyanengiza mthini kodwa uprotector omnyangagwa umuntu ohamba kuntofotofo olala kuntofotofo wena ulala ungazani okwakho kumele ucabange kuyagele ngabantu uthathela abantu izimali esitaradeni waye ungafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyetshela ukuthokothiswa lilanga esitaradeni ulinda imali zabantu njengalokhu okwezwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakutshawa ngumoya ukuze ifeni ngoba banengicaba yazi bathe zibetshiswa lilanga suku zonke ezitaradeni bathole elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali waye ungakufisi nilawe ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungaphethi isosha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
sarbonani ma-37 sarbonani ma-37 igama lami ngumoya okhona nkomo uma ngaserupani aphasendona umabhiwa ngikhuluma ngendaba engithola emoyeni lapha ngasewange emzini yasewange siyacela please badala bewange abafazi bagcwele amabhawa wonke abafazi bagcwele amabhawa egatitunda konke lamanye ama-travenis akhona yekelani ukundlala labantwana yekelani ukundlala labantwana kathi izinduna sezayangani zinduna vusana emthethweni eyakudala ukuthi umuntu engawona esigabeni ekarata athele imvubu mapolisa tshintshani istrategy kathethi umuntu oreplayo ekhaya imvubu kayikhale iswazi ezintathu azikhale sibile endodeni ngoba abantwana laba abarethwayo lapha emakhaya laba ngabantwabethu ngabantwabethu futhi kathi liyenzani badala likhulile ingalo lifuna ukukhuzwa ngobani amapolisa zetherapy republic police umthetho kawungene ezandleni zeni lapha likelirabharabha abantu abagangayo la rabharabha abantu abagangayo umthetho kawutshintshe lapho ivubu kayikhale emuntwini induna kakuthatha umthetho wakudala bechaywe abadala la bechaywe bawona baphambanisa la abafazi bagcwele indawo yonke laba abangathathwanga abangalotolwanga la bagcwele indawo yonke la yamenzana umfazi la kulezi nsuku mayengaphakame odoliwe nyabonga siyabonga lapho
studio 7 sanibona wena kanye nabonke abantu abakulandelayo. Mina ngisabheka le ndaba leyo ukuthi kuthiwe hey abantu bakithi banobandlululo. Mina abantu abathi sinobandlululo bayangicaka ngoba abazake besho ukuthi mala abantu bempumalanga bebuya begcwaliswa amabhasi bezokhashwa ngapha esigabeni zakithi. Angizake ngibizwe laba bantu becomplain ukuthi hawu kathi nasiletha lapha abantu balapha bona bawufuna umsebenzi. So thina sinobandlululo ngenxa yokuthi siyacomplaina sesifuna amalungelo ethu. Ukuthi kuthe singabantu bangela bandlululo kumele sibe sivumela ke abantu besuka kibo khona le mashoneni khonale bebe bethathe yonke imisebenzi, bebe bethathe zonke izikhundla kathi sibabhizi bafikile sokuyibo sebefuna ukuvotela ukuba amakhansela, sokuyibo sebefuna ukusiphatha, sokuyibo nakho magalela sipanda yibo sebetshona bekhuluma khona bekhulumela thina abantu bakhona apho bona bebuya kwezinye indawo. Yikho ke lokho kuthiwa yikungabi nobandlululo ukuvumela udoti onjalo. Kanti umuntu uma efika endaweni kumele afike abone ukuthi abantu baphila njani, alandele leyo ndlela, hhayi ukuthi bona befike bese befuna ukusibusa. Vuka mthwakazi vuka, asikuvumi lokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli uMnumzana Donald Trump wethweswa umlandu okuvimba imihlangano yakhe esigabeni se-Iowa izolo ngoba isesaba omunye ocatshangelwa ukuthi uzancintisana laye. UMnumzana Ron DeSantis ngomunye okhanya ezancintisana laye lanxa engakethuli ukuthi impela uzancintisa. Kodwa uDeSantis uqhubeke lomhlangano wakhe ehlangana labalandeli e-Iowa. Kolunye udaba njalo, impi yakwele Ukraine yokuxotshwa kwamabutho aweRussia ezigabeni ezathunjwayo ikhangelelwe ukuthi iyaqalisa ngasiphi isikhathi. Sikhuluma nje amasotsha akwele Russia asebalekile endaweni eziningi ezazithunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba olwempi yaseUkraine sixoxe lo mnumzana Rafael Mthombeni.
Ye, impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yangayanga ayephekela abantwana, kodwa ke akusazange kwenzakale kono. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine, wayemchayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama-Americans kumbe abe West laba abe NATO bafake izikhali zabo khona laphayana eduzane la e-border line, ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo. Kodwa ke ose kungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya laphana, umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWest. Hey, ngicela lingiphi isikhali. Hey, ngicela kuyincela, ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona phana. Izikhali zala sezingenile zezikhona laphana. Yiko usizwa kulezi nsuku loba ngazajikela amabhombo anjani. Amaningi akhona sebewabamba, sebewadubula ephezulu. Kanti ke kuqala ayechapha. So kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzagcina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane. Ngoba kaso ziphele impilo. Ngoba namhla nje uBiden ngizwile ukuthi kuthiwa u-approvele futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khonale. Ngenxa yakho nokho yikho umuzwa yena uRussia uPutin esithi impilo ngeWest, ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezichaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha eWest.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Uhulumende weSouth Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha kamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.